sithanda ukuletha induduzo sikhulumisana sikhalelane. Inkosi yethu sikhotheme ubaba uMathayi. Sikhulumise abemoli, sikhulumise izihlobo zonke zakomafu, sikhulumise ugodla yojikelele, emathekelele ndiyonke. Silusizi kakhulu, siyakhala ezimathonsi, inyembezi ziyageleza, inhliziyo ziyabubula. Ngemva kokulahlekelwa ngubaba wethu, ebesimthanda, ebesiphila naye. Kunenge esikufunde kuye, kunenge asiphathise ngakho ekusikhuliseni lokukhuliseni ugodlwayo. Siyinhlanganiso ebunjwe ngabantwana bakogodlwayo, benanzelela ukuqakatheka kokuthi sifuqeni izinhlelo zokuzithuthukisa siyinzalo kagodlwayo. Sithe sibumba linhlanganiso, safika kubaba uMathayi, wasamukela ngesihle, saletha umbono wethu esilawo singabantwana bakugodlwayo, indima esifuna ukuyidlala esingakwenza singabantwana ekuthuthukiseni isigaba sakwabo. Wasamukela kuhle ngesihle, sacoca laye, sambikela, waveza ukujabula okukhulu kakhulu, evele lithanda ukubona abantu bakugodlwayo abaphakamayo befisa ukuthuthukisa indawo yakwabo.
Lina njengogodlwayo abakhatshana lekhaya, lienelisa yini ukuhamba emngcwabeni?
Thina sizimisele siyilungiselela ukuhamba ukuthi siyefika emngcwabeni. Induna ngeyethu godlwa ubabamafu, induna kagodlwayo, sizazama ngazonke indlela ukuthi siyefika. Siyalungiselela ukuthi siphume sihambe siyefika siyelondolozekayo.
Ye, kodwa-ke ngeziqondiso ze-COVID-19 akusoze kube yimgoqo yini?
Sikhangelele ukuthi silandele iziqondiso zenezo ezikhona ze-COVID. Ukugeza izandla, sisanitizer, sigeza ngamanzi alesepa. Sikhangelele ukugqoka amamaski ethu ukuze sizivikele ekutheleni umkhuhlane. Sikhangelele ukuthi singaminyani, singabi duze-duze. Sizenza konke okufunakalayo ekwenqabeleni lomkhuhlane.
Okweqhawe lesizwe ekade kucelwe ngabanye ke.
Sikhangelele khona lokho. Sikhangela indlela ubaba uMafu uNkonjeni akhokhele ngayo. Ube ngayisinduna kuphela kagodlwayo, ube ngumkhokheli welizwe. Sikhangela imbali yakhe kusukela kudala, ekuhluthekweni, ekuhluphekeni angene kikho, ehlupheka, ehluphekela ilizwe ukuthi likhululeke. Besikhangela ukuthi lo muntu ube ngumkhokheli welizwe, ibiyinduna engumkhokheli. So besikhangela ukuthi-ke aphiwe leso sicoco, amenyezele ukuthi liqhawe lesizwe. Loba mhlawumbe ngoba bengabe bekhaya, kodwa iphiwe leso sicoco ngemva komsebenzi awenzileyo ekuphathiseni kokukhululeka kwelizwe nokukhululeka kwezabelo.